Ngomqoqombisano le enzelwa eBelmont University eNashville, Tennessee, bekumele ibe ngeyesithathu phakathi kwababili laba abavotelwa mhla ka-3 ngoLwezi. Kungqoqombisano yakuqala, abantu abaningi bayisola kakhulu besithi kabazanga lutho ngoba uTrump ukhanya wayetholele uBiden ubhulo njengoba wayengenela sonke isikhathi nxa uBiden ekhuluma. Kwakumele bangqikilane kungqoqombisano yesibili, kodwa iCommission on Presidential Debates yatshelwa ngabasekela uTrump wayesanda kuhlolwa watholakala elegciwane le-COVID-19 ukuthi kasuze aphatheke kuyo kusetshenziswa inkundla zokuxhumana. Namhla kukhangelelwe ukuthi ikomishini le izavimba lowo ozazama ukukhuluma isikhathi sakhe singakafiki. Okuza kukhulunywa kungqoqompikiswano le kukokela ubudlelwano belizwe lemelika lamanye amazwe, umkhuhlane we-COVID-19, ukudingwa kwalowo ozangena kudala le-Supreme Court unkosikazi Amy Coney Barrett lokunye. Abalandela ukwenzakala kukhetho lolu bathi zindala zombili. UMnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe uzavota kukhetho lolu uthi kunenge okuzaxoxwa ngababili laba.
Izathinta izinto ezithize ezi-includa indaba ye-Iran le-Russia okhanya nje aba-interfere kuma-elections abuyayo, njalo mbona bazakhuluma nge-confirmation ka-Barrett obeyinominee ye-Supreme Court.
Omunye njalo olandela okwenzakala kukhetho lolu unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi abantu bayimelele kakhulu ingqopho mpikiswano le.
Namhla iza kuba ingevuthayo ngoba omunye lomunye uzama ukuthi athole imiqomelo yokuthi abantu bambone ngcono ukuthi nguye osefanele ukuthi abuse ilizwe. Kuzabe kutshisa sibili kuluyiwa namhla. Omunye lomunye funa aphume engonqobile.
Uthi uTrump uzazama kakhulu ukukhulela uBiden.
UTrump uzabe cabanga ukuthi kuyini angakungcolisa ngakho uBiden, ukuthi uBiden abantu bambone njengomuntu omubi. Yindlela yena adebate ngayo ama-facts kalawo. Ngenye indlela uBiden yena uzabe zama ukuthi asitshengise ukuthi yena nxa angakhetha uzabusa njani. Njalo ekhuluma ngama-policies azawafaka azakwenza impilo zabantu zibe ngcono.
Abantu abedlula izigidi ezingama-41 million sebevotile kukhetho lolu, kuthi njalo abanye kukhanya bazavota ngosuku lokhetho. UMnumzana Ntini uthi bakhona abangakacabangi kahle ngokuvota kukhetho lolu.
Abalutshwane kakhulu abazabenefitha kule idebate ngoba abantu abaningi zele sebevotile bayenzela ukuthi ayi-early voting, abanye sebenze i-mail-in ballot. So bakhona ingxenye abanye abanjengama-independent kumbe ama-undecided voters azalalela ebeselo cruiser ebesehamba esiyavota sebekhethile abafunayo ngama-issues azakhuluya, kodwa abaningi hayi bele sebekhethile.
UNkosikazi Ndlovu uyakusekela lokhu.
Mina ngibona ngathi i-election le ngenxa indlela ebehlukene ngayo lamanye ama-election eminye iminyaka, lokhu ethuselana obekukhona ngevoti, abantu abaningi sebeqedile sebekwazi ukuthi bazavotela bani. Ngibona laba abanye kwesinye isikhathi ababethi bebuzwa ukuthi hhayi angacabanga ukuthi ngizavotela bani, ngabantu abangafuni ukuphumela egcekeni ukuthi bazavotela bani. Ngibona ngani abantu abaningi sebeqedile ukuthi bona bavotela bani. Lokhu kutshengisa ngendlela abantu abavota ngayo kulawo izindawo lapho i-early voting has started.
Ukhetho lweMelika lwenziwa ngesikhathi kunabantu abedlula 221,000 asebebulewe yi-COVID-19 elizweni. Imele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoGift Dube.